soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kwanti abangamachumi amane batholakala sebesindile.
Kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese sisite bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhono weZimbabwe.
Osomabhizimusi bathi uhulumende wenze kuhle ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwabo lanxa nje besithi uzulu kumele aqhubeke eqaphele umkhuhlane we-COVID-19.
Kuyajabulisa ngoba bese kulesikhathi abantu bengawazi ukuchapha sokule more than 6 months.
South Africa lithi imingcele yalo ebivaliwe ngenxa ye-coronavirus izavulwa ngenyanga ezayo. Abantu bavunyelwe njalo ukungena lokuphuma kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abangamachumi amane batholakala sebephephile. Sokulamalanga ayisithupha kungela muntu obulawe yilumkhuhlane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli sebengu-7598. Asebesindile bona sebengu-5823 kuthi asebefile balokhu bengu-224. Abalokhu begula bangu-1551. Inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo likhanya lisehla kulezinsuku osokudale ukuthi uhulumende ayekethise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwawo njalo avule umnotho. Abantu sebevunyelwa ukuhamba besuka edolobheni thize besiya kwamanye kanti lesikhathi sokusebenza kwamabhizimusi laso sesengeziwe. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Abednego Pepe yena othi besokudingeka ukuthi ilizwe livulwe ukuze abantu baziphandele. Kodwa uthi kumele balimuke ngoba ingozi yalomkhuhlane isakhona.
Kuvele kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese sisite bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhono weZimbabwe. Umkhono weZimbabwe ungamanga kuhle njalo lokhu ungamanga kuhle lokho izinto zinemazonzo. So kuyadingakala ke ukuthi abantu bake bake lokukhululeka okuthile okuncane ukwenzela ukuthi bathole lokho kokuhle. Ungakhohlwa ukuthi sikhuluma kunje nje elizweni kakulamumbu. Umumbu wonke siwuthola ngaphandle kwamazwe. Uhulumende sehle wananzelela ukuthi ke umumbu omncane okhona susiya emakhaya. Njalo wona lo omncane ukhona ngumumbu ovele South Africa iGMO susiya emakhaya. Sekusezakela ukuthi baze bachole kumumbu ukuthi abantu bekhaya umumbu we-social welfare ofair ufuze bawunike uhulumende sebezanikwa impuphu. So ngezinye izinto ozibonayo ukuthi kube lula kuhulumende osengasela mali yokuthi athengele abantu ukudla, kungangcono abantu abaningi basebenze kwenza ukuthi banele ukuthi bathole okokudla ngoba isimo sesisibi kathesi.
Vakona abathi ukuvulwa kwelizwe lokhu bebe kulakho ukubangela ukumemetheka njalo komkhuhlane we-coronavirus. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela yini njalo ukuze kwenqatshelwe lokhu kuyini okungenziwa?
Kungaba lokwesaba khonoko sibili kuliqiniso lokho kangwale. Kodwa usalayo phela abantu baza kufa ngayo indlala yangkoda. So ngezindlela lapha kufanele kube lokubalansa ukuthi khona abantu bangafika indlala kodwa kube lokukhangelisisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Ngoba isimo sokuthi abantu especially ilizwe elinje eZimbabwe esikwazi sonke ukuthi abantu kabe bengalakunakekelwa ngesikhathi se-corona sobe bezinakekela bezigcina njalo bebezithengela lokudla lokho okufaneleyo lanxa bebengasebenzi. So mbonani ukudonza ngesikhathi eside bekungaba nzima kumbe kungaba kubi kakhulu futhi empilweni zabantu. So kufanele kube lokubhalansisa ukuthi khona abantu basebenze bathole okokudla kodwa baphinde bazinanzelele ukuthi kulomkhuhlane.
Umnumzana Abednego Pepe ungusomabhizimusi ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uzavula imingcele yelizwe lakhe ekuqaleni kwenyanga ezayo kuvunyelwe abantu ukuphuma lokungena kulelo lizwe. Leli ngelinye lamanyathelo asethethwe yiSouth Africa ukucegisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo ekuqaleni komnyaka wabangela ukuvalwa kwelizwe kanye lendawo eziningi. URamaphosa uthe labo abangena elizweni lakhe kuzamele bathwale amaphepha atshengisa ukuthi basanda kuhlolwa lomkhuhlane njalo batholakala bengelawo. Abangahlolwanga emazweni abo phambilini kokungena eSouth Africa bazahlaliswa bodwa bebhadalele indleko zabo kuma-quarantine centers. Wonke umuntu ongena kulelo lizwe uzaqala ahlolwe leli gciwane kuthi otholakala elempawu zalo ahlaliswe yedwa abe ehlolwa njalo njalo isimo sakhe size sicace. Abanye bathi eZimbabwe lalo lilakho ukuvula imingcele yalo maduze njengele South Africa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathenga njalo bethengisa impahla phakathi kweSouth Africa lamanye amazwe agoqela eZimbabwe International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru yena othi liyabajabulisa inyathelo elithethwe ngohulumende weSouth Africa.
Jabule kakhulu njengabantu abathengayo ngokuthengisa ngaphandle kwelizwe kuyajabulisa ngoba bese kulesikhathi abantu bengawazi ukuchapa sokule more than 6 months bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athumele abantu base South Africa ukuthi bamthengele izinto. Uyazi kunzima sisi wami ukuthi maungekho la eSouth Africa uthumele umunye umuntu, sometimes uzoswela lokhu. Uyazi izinyezi nesiyabe zifuna wena umnikazi wazo ukuthi uziyenzele. So sijabule kakhulu njalo siyabonga sibonga i-government South Africa ngoba sibabalele ama-emails, sibalele President Ramaphosa, sibalele umama uPhando, sibalele uMinister uPatel. Sibacela ukuthi noma bengakwanisi ukuthi bavulele umuntu wonke i-border, siyabe sicela ukuthi abathenga nokuthengisa bavulelwe i-border bakwanise ukuyothenga lokubuyela eZimbabwe. Sijabule kakhulu ngoba basiphendulile njalo basiphendule ngendlela ejabulisayo efavor thina. As long as i-Bed Bridge ivuliwe, I'm sure your i-border esingathi ibhizi esetshenziswayo ngabantu baseZimbabwe. Ama border law kade evuliwe ngesikhathi sama lockdown wonke ahlanganisele iBed Bridge. Thina sinayo problem namanye ama border amancane lawo. As long iBed Bridge ivuliwe, iairport ivuliwe, ama border amabili esingathi aqhakathekile kumsebenzi wethu wokuthenga nokuthengisa.
Iziqondiso ezifakwe ngele South Africa ezokuthi abantu bezilandele ukwenzela ukuthi kungamemetheki igcikwane le-COVID-19 ezinjengama mobile application lawa, nokuthi abantu befike bevele bethwele amaphepha atshengisa ukuthi bahloliwe, akusoze kube lengxaki yini.
As long i-border livuliwe nje, into efunekayo lapho ukuthi kuvulwe i-border phela, amaphepha njani njani okunye lokhu, hayi siyabe sizokubona ngesikhathi sakhona e-border khonapho ukuthi kuzobe kuhamba kanjani. Kodwa into engiyaziyo ukuthi as long as i-border selivuliwe okusemthethweni, abantu bazongena njalo. Wonke umuntu uyayisaba i-corona, so imithetho le efakwe ngu-president Ramaphosa, abantu bazoyilandela le mithetho ngoba abantu bayayisaba i-corona. Kufana nama-mask vele mawuphuma endlini, kusokufana nje maybe singathi nge-driver's license, ukuthi mawuphuma ungela driver's license uyazizwela ukuthi ngithiye something, ikhona into efunekayo, ikhona into ekufanele ngibe nayo. Abantu bazojwayela ukuthi yiyo impilo yakhona, and then siqhubeke sinjalo. Uma umuntu efuna ukuya e-South Africa kufanele abe wazi ukuthi kufunekani. Even ama visa nesikhathi sama visa, abantu bebekwanisa ukuba nama visa, bekunzima ukuthi umuntu abe ne visa, kodwa abantu bebekwanisa ukuba nama visa. So angibona ukuthi ukutestwa kungaba into enzima kakhulu. Abantu bazotestwa and bazochapha bazoya e-South Africa.
Umnumzana Dennis Juru ngowenhlanganiso ye-International Cross Borders Association ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ezinye izakhamizi zeMatobo koChapu zibikwazi lokhu zihlala ezintabeni ngemva kokubalekela amapholisa ezomvikela awerayothi wona avuke eseganga abhaxabula izakhamizi ebezixotshe otsheketsha abafika bagebha amagodi emadlelweni abo bedinga igolide. Isehlakalo lesi senzakale ngesonto ngemva kokuba omunye owesifazana odabuka eMberengwa obikwa esithi waphupha ukuthi kulegolide kulumango ethumele otsheketsha, kodwa izakhamizi zabaxotsha. Umama lo ubikwa wayaceba emapholiseni abuya engasadlanga nkotshana achaya iloba ngubani ayehlangana laye, okwabangela ukuthi abanye bacele ezinyaweni bayephephela ezintabeni. Abanye abachaywayo babikwa balimala kabuhlungu, njalo omunye owesifazana wephuka ingalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela isigaba lesi edale lePhalamende uNkosazana noMathemba Ndlovu, yena othi kucatshangelwa ukuthi otsheketsha laba bachiya bephosele ichefu emthonjeni wesigaba.
Kuthiwa uthebu yokwesithathu kwazobuya lo CEO owemadobo Rural Council wathi lapha akuvumi ukuthi azogebha igolide ngoba indawo le ikamele iMatopo National Park okulezinyamazana, njalo indawo le ayiqambayo iduze le-White Water Primary kule mizi yabantu, kule mfula khonapho abanatha khona, bekungavumi ukuthi azogebha khonapho. Kodwa umama lo kuthiwa uvuke ebuyile lezisebenzi zakhe ukuthi zizogebha. Umama lo wagebha okwamalanga, abantu basebekhulumisana ukuthi no, umama lo asizanga samvumela ukuthi azela, akumelanga vele agebhe. Izakhamuzi zaseziqoqana zavuke ekuseni zabacela ukuthi hayi, salitshela ukuthi la akwenzi ukuthi ligebhe, kathe siliyagebha, izikolo kuthiwa ziyavulwa, abantwana abancane abafunda eprimary bazawela emagodini. izifiyo zethu ziyawele emagodini. Kodwa umama lo kazange ufune ukulalela, abantu basebethatha ke amafosholo wabo bavuka besiyagqibela amagodi, akula muntu abamthintayo. Bagqibela nje amagodi betshengisela ukuthi hayi abafisi ukuthi abantu bagebhela, base bacela ke ukuthi hayi suka nini lihambe. Umama lwana wasehamba ke esiyabiza le abayithi riot police ama black boots. Abantu labana bathe befika amapolisa asazange dingubuza ukuthi kumbe kwenzakalele ngapi kumbeni kwathini. Baqala kuphela ukutshaya abantu kakhulu. Into eyisimanga ukuthi amapolisa asayanga lapho kugejwa khona ahle aqonde ezitolo lemzini eduzane kwezitolo etshaya kuphela abantu, etshaya kuphela abantu. Silabantu abalimalayo abanjengosiduduzile Ndlovu abamshaya isandla sivuvukile ukuthi sibe kwazi ukuthi uqamukile kumbeni unjani. Lo Sipho Ndlovu umama wagijinyiswayo waze wawela emagodini, umama lo uzithwele khanya walimala ubesebleeder la esimhambisile izolo esibhedlela eMatopo.
Ekutshayweni lapho ngamapolisa abantu bakhona yini abalimalayo, njalo ungasitshela ukuthi udaba lolu liluhambise ngapi sikhuluma nje?
Yes, indaba le sihambe sayireporta eMatopo police station. Abantu laba first treatment yababayitholile bayitholile futhi eMatopo clinic. So asikwazi ukuthi abomthetho bazokwenza njani. Sithe sibatshela kodwa amapolice ukuthi abantu laba kukhanya bachiye befake poison. Amapolice athi hayi bona basebenzi njalo, bafuna umuntu ozazo reporta ebatshela ukuthi kuchiye kufakwe ipoison. Bathe sebechaya abantu ama villagers agijima acathe ezintabeni alale ezintabeni, okokuthi khona kuthangi balele khona izolo, balele khona besabela izimpilo zabo. Abakwazi ukuthi amapolisa la azaphenduka kumbe kasaphenduki. Kunzima kakhulu ukuthi izakhamizi zithiye imizi yabo ziyehlala ezintabeni, sunganumbe kuthiwa igugu round number 2. Abantu abasazwisisa, abantu bahlalele kwesabeni okukhulu, abantu beMatopo eChapo baludinga usizo.
Unkosazana noMathemba Ndlovu umela eMathebeleleni South edale lePhalamende. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF uMnumzana Julius Malema usekhuthaze abasakhulayo beZimbabwe ukuthi bakhokhele imizamo yokulwela umbuso okhululekileyo, hathi ukumelela usizo oluvela phandle. Inkundla yeZim Live yona ithi inkantolo kamantshi yezule iwaranti ebivumela ukubotshwa komeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe izolo. UMamombe weteswa icala lokuqamba amanga ukuthi wathunjwa labanye bakhe beMDC Alliance ababili. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Balibonani ntatheli izindaba zeStudio 7, siyabonga ngamazwi eqiniso elisethulela wona zonke izikhathi. Mina nguPhilani, hayi siyabonga kakhulu. Hayi isitshela indaba esizizo esiyabe singazazi, kodwa yenxa yokuthi lina labe liyithumele lisitshela indaba ezimqotho. Kanti sokunye siyabe singakwazi sifihlelwa, kodwa kathesi sesikwazi. Hayi siyabonga, yalani linja alo siyalisekela zonke izikhathi. Silalela lina kuphela, yini elisitshela indaba ezingcono. Sihlala sikini sililalele silisapota. Ngiyabonga, ngicela libe lingithumezela kuWhatsApp yami everyday inews. Ngiyabonga, ngiphansi konale gwiri.
Sanibona sanibona basakazi besitude 7. Siyabonga umsebenzi nomuhle kangaka elisenzela wona. Siyakhuthala ngawo mpela ukulalela ngaso sonke isikhathi mina ngilalela njalo nje ngaso sonke isikhathi. Ngikhipheke kakhulu ngendaba uThokozani le MDCT yakhe abenza ngakhona. Ukuthi baxotshiselani abantu bebaxotshisa bona kuya ngokungabantu abavotelwayo. Bavotelwa phela laba bantu abangenanga nje ngebackdoor. Bavotelwa iMDC Alliance yavotelwa ngabantu. Yona le nto eyenziwa nguThokozani Khuphelo izophela ngoba kuyabonakala mhlophe ukuthi usetshenziswa izandla. Kodwa ke kuzofika lapha la izandla ekhathala khona emlahleli izandla. Kodwa ngoba manje uyabona ukwenza kwakho ukuthi khona ugijima phambili impela uthunywa yiyo izandla mhlobo zami simbhekile nje uThokozani nabomozora lapho ukuthi bedilize uChamisa. Kodwa ke abafuni kusho ukuthi kube nedemokhrasi, bafuna nje kuhlale abantu sicindezelekile kanje. Sisemazweni nje kuyindaba yezandla, bona bakuboni khona lokho. Kodwa-ke hhayi kuzophela khona, kuzophela kube nje na uThokozani Khuphe le nto ayenza engacabangi ukuthi izophumelela ngoba uyeza u-2023 uzovota uzophuma ngevoti ngoba labona abaphumileyo nje ezikhundleni abakhuphileyo ayisikuthi khona bebengavotelwanga bebevotelwa. Kodwa-ke yena ngendlela angenayo khona akekho umuntu ozomvotela, vele waluza nje straight. Akekho umuntu ozomvotela, uyovotelwa ubani? Hhayi bo Thokozani, akuyekele mama, akuyekele mama into oyenzayo ngoba vele usoze uye ndawo, uyaphazamisa nje akusoze uye ndawo lapho umuntu abantu abafuna ukukhushwa esikhundleni izani ngoba abantu bathwele nzima nje ngezani. Wena uza ngokuphazamisa kwakho uyamosha, akuxole akuxola kuyekele into oyenzayo. Akekho umuntu okuthandayo ngezenzo zakho ozenzayo ngoba nje zihlobo zami nezinanzelele lapha nje noma sithi khona uThokozani yesizomudla ngevoti. Kodwa-ke qaphele ngoba izani phela ngamamenemene bangamsebenzisa ukuthi bamrigele awine yena uThokozani. Simangale sewinile engazange avotele ngoba vele izani iy'gebengu zokuriga bazoriga bazoriga vele bewinise yena uThokozani. Siyazi nje kahle kuzocaca kuzovela futhi. Ngiyabonga sihlobo esidube lo esenandi etsholotshe emazamnyama, ngibonge kakhulu. Qhubekani ngomsebenzi wenu sihlobo sami. Siyabonga sihlala silalela njalo sonke isikhathi zonke elizithulela zona vele umsakazi wakithi phela sisawazi siyazi wona lo yose siwazi. Siyabonga kakhulu. Ngiyaziphenya uma ngizwa lithi mthwakazi ngomthwakazi vele iye kufanele vele zibuye emasisweni. Siyabonga siyabonga kosibusisi.
Kodwa ngicela ukubuza lapho ukuthi yena umnangagwa uthi yena iZimbabwe yena uzayilungisa nini kahle kahle sibili? Athi nasesidubekile bantu. Heyi hhayi, ngicela lo mikhanzi umbiko lo khonale.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeCameroon selithumele amasotsha ezitaladeni ngenjongo yokuchitha abantu abatshengiselayo besola umongameli Paul Biya ngokugogodlela embusweni lokwephula amalungelo kaZulu. UBiya useleminyaka engu-38 engumongameli. Umanyano we-United Nations wona uthi uhulumende wakwele Venezuela uhlukuluza abamabandla aphikisayo labo bonke nje abaphikisana laye ngendlela emfaka kuzinga lokudala amacala abophisayo phansi kwemilayo elawula amazwe omhlaba, ama-crimes against humanity. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amapolisa edolobho le-Louisville eKentucky asevume ukuhlawula imuli yowesifazana onsundu unkosazana Breonna Taylor imali engangezigidi ezilitshumi lambili, $12 million, phezu kokubulawa kukaTaylor. Unkosazana Taylor udutshulwe ngamapolisa ayelande ukuyakuduza endlini yakhe ngombimbitho phakathi kobusuku wafa. Abemuli yakhe bathi lanxa amapolisa evume ukubahlawula akulalutho oluzaqeda ubuhlungu ababuzwayo ngoba unkosazana Taylor wabulawa nje engelacala. Umeya wedolobho uthe phezu kwemali abazayibhadala umdeni lo bavumelene labakuTaylor ukuthi amapolisa azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze kwehliswe ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe. Ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapolisa kubhahile eMelika njalo abafelo nyaka bagoqela yena uTaylor lomnumzana George Floyd. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Indaba leyi iyabongeka ukuthi kube le settlement eKentucky but into ebuhlungu ukuthi no matter how much money eliyithola yona uBrianna Taylor umama wabantwana umntwana womunye umama loba. So into leyo ibuhlungu ukuthi kasoza aphenduke noma bangabaniki imali enjani, but it's a step in the right direction ngoba siyakwazi ukuthi amapolisa for the past over 100 years bebeyenza intanda iphikiswa bebulala abantu bengabalethi ku-accountability ama-jury singakhangela vele from a long time ago babephonga uyeka amapolisa ma engabulala abantu abansundu. So kwakathesi sithi hayi le settlement is the right way to go, but into emele iyenzakale is we need i-police reforms and ukuthi okwakathesi ma besettla lokhu imali yakhona imele iphume from ama-police pension funds. That's what would help ukuthi bona baqakathekise impilo zabantu abamnyama lama other minorities.
Phezu kwalimali amapolisa avume ukuthi azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze engatholakali ebulala abantu abamnyama mahlayana. Ubona kusiba lenguquko mpela yini eKentucky inani labantu ababulawa mahlayana ngamapolisa abantu abansundu lisehla?
Ngibona mina amapolisa aseba accountable is a way forward ngoba kathesi ama laws angkhona kumele akhangeliswe babone ukuthi banganceda ngapi ukuthi amapolisa may reckless ngoba sibona a lot of times amapolisa lawa they just kill unprovoked. So kufuna babe le training entsha ngoba I think that's where we need to start. Bona maba ngabona umuntu owesilungu esiba violent sibona bona bethatha extra care and extra caution to make sure they de-escalate i situation yakhona. So sifuna bona amapolice amaningi babe le training entsha and ngake ngabona omunye othwa nguMontel Williams esithi yena ma amapolice esiba le 3 months emsebenzini then mahlale behind the desk for 3 months ngoba umsebenzi wangkhona is a high pressure job. So hayi kuyabongeka lokho ukuthi amapolisa lawo azaba accountable from now on, but asifuni ukuthi kube iKentucky kuphela, iAmerica yonke kumele itshintshe amapolice laws, the criminal justice system from the top to the bottom.
Umnumzana Tim Moringayi sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abangamachumi amane batholakale sebephephile. osomabhizimusi bathi uhulumende wenze kuhle ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwabo lanxa nje besithi uZulu kumele aqhubeke eqaphele umkhuhlane we-COVID-19. ELiSouth Africa lithi imingcele yalo ebivaliwe ngenxa yecoronavirus izavulwa ngenyanga ezayo. Abantu bavunyelwe njalo ukungena lokuphuma kulelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo onguNtungameli Nkomo.